Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge utanonoka wande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 olesithathu mhlazi ku 18 ezibandlela 2023 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amagqwetha akwele South Africa athi ukuvimba abantwana besikolo abawokuza abanabazali abangela maphepha okuhlala kulelo lizwe akukho kusekelo sombuso walelo lizwe.
Aba kwenzayo kwakuhambisana, omunye uyadindelwa kahle, omunye uyadindelwe zephu isikhathi esipinyiweyo, omunye uyadindelwe ngendlela ezinjengazona lezo. So ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kuyinto.
Kuqhamuka ukufuthelana phakathi kwemandla lezanu PF lekhansili yakobulawayo kubangwa indawo yokuthengisela impahla lemibhida.
Siminyene ngoba wonke umuntu roduwo, so wonke umuntu uya sizominyana kuphela edinga ukuphilisa abantwana.
Gambe ikula leZimbabwe elisemhlanganweni wezokuthuthukisa kwenotho yamazwe oweDavos kwele-Switzerland lizaphenduka lilengise izandla na.
Ngumhlangano oqhatheke owamadaba ngoba osomabhizinisi baya bekhona, abakhokheli babanye amazwe baya bekhona, bekhangela ukuthi ngalowo mnyaka i-economy izobe ihamba kanjani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amagqwetha akwele South Africa athi ukuvimba abantwana bokuza abanabazali abangela maphepha ukuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni akukho kusekelo sombuso walelo lizwe. Lokhu kulandela umbiko wenhlanganiso ye-Operation Dudula ukuthi amalunga ayo azakuya ezikolo ukuyovimba abantwana abangela maphepha. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele-Patriotic Alliance umnumzana Gayton Mackenzie laye ubekhuthaze ukuxotshwa kwabantwana abalabazali bokuza abangela maphepha. Igqwetha elilwela ilungelo loluntu umnumzana Jos Venter utshele intatheli zindaba ukuthi ukuxotshwa kwabantwana laba akukho emthethweni ngoba umthethwandaba we-Eastern Cape wanquma ngomnyaka ka-2019 ukuthi akumelanga abantwana laba bexotshwe ngoba imfundo yilungelo loluntu. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Udaba lolu lubahlile babu uGandhi yikuthi nje nxa izikolo zisavulwa kuyabe kungabonakali kahle okwenzakalayo kungakaqali ukufunda. Okwenzakalayo yikuthi abantwana laba abazali kuyabe kuyilaba abaphiwa isikhatshana sona leso sokuthi kumele ukuthi iphemithi iphele. Lonyaka iphela ngoJune iphemithi le. So umntwana uyabe la engalanto ebhaliweyo, ungakhumbula kawabhalwa ngamaphemithi ukuthi aphela nini. Kuyabe kukhulume uminista. Kuthi kunjalo ebantwini akade bekhaya uyafika eborder lapha udindelwe ukuthi kumele ukuthi isikhathi sakho siphele enxa yokuthi emhla ka-23 January omunye ukuthi February abanye bayafakelwa ukuthi khona ngo-April. So abantwana ke bazithola bese kunzimeni. Njalo futhi abezikolo labo mbona ngathi kuba le confusion eyokuthi babe bengasakwazi lokuthi kanti uminister ugcine esithini ngoba lama officials awe Home Affairs abakwenzayo kwakuhambisana. Omunye uyadindelwa kahle, omunye uyadindelwe zephu isikhathi esipinyiweyo, omunye uyadindelwe ngendlela ezinjengazona lezo. So ke kwenza ukuthi abantwana bathwale nzima kakhulu khona lokho kuyinto ikakhulu abezikolo bona.
Ubona abantwana abazalelwa khona ngapho eSouth Africa belabazali abavela phandle kwelizwe kunzima kanganani ukuthi baze bathole amaphepha okuthi bafunde okusemthethweni?
ukuthi bathola amaphepha babugande kunzima kakhulu kunjengokungena kwekamela ikhanda lekamela lingena enariti ngoba kuvinjwa kakhulu umzali wakhona nxa umzali engela amaphepha ukuthi umntwana belawo vele kuba into enzima kakhulu kuba nzima kakhulu ngoba kwenziwa even yena umzali ungakhangela ukuthi nxa usebenza ukuthi uyi-apply ipermit yakho izinto ezifunekayo kwehluleka wena umzali ukuthi ulungise awakho amaphepha so awabantwana ke abanzima khona so ngenye indlela singathi ubunzima bamaphepha ukuthi azuzwe ngabantwana kutshengisa ukuthi ubunzima obukhona ukuthi nabazali bawazuza ngoba nxa umzali ewazuzile awabantwana abalula kodwa nxa umzali engawazuzanga awabantwana it's worse kuyinto enzima kakhulu lokho okungabizwa ngokuthiwa it's a humanitarian disaster into le ukuthi when ngama families that are being uprooted la yiwo uprootwayo ngokuthi khona liyabe lisolwa ukuthi umntwana ubonwa njengomntwana womuntu owenza ukuthi kungabi lomsebenzi elizwe so akula umuntu omfunayo so ke kulobunzima obukhulu kakhulu khona.
Hello ke ngumnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalani seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Sokuqhamuke ukufuthelana phakathi kwebandla lezanu PF leCouncil yakoBulawayo ebifisa ukususa bonke abantu abathengisa impahla okungekho emthethweni enzikini yedolobho. Ibandla elibusayo lithi akumelanga abantu laba basuswe ngoba bathola imali yokuziphilisa elizweni elibhekane lokuswelakala kwemisebenzi kanye lokugugudeka komnotho. Intatheli zindaba e-Studio 7 u-Ezra Chisas Banda usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Ikhansili isungule umkhankaso obizwa ngokuthi i-Spring Cleaning Week ngeviki ephelileyo yahle yavinjwa libandla leZANU-PF. Inkokheli yebandla leli ku-Green District ekhangelane loBulawayo umnumzana Tendai Charuka uthi laba abathengisa okungekho emthethweni abayindawo ngoba kunamsebenzi. Uthi njalo uCharuka ibandla lakhe lisebenzela uZulu waleli dolobho njalo liyanqoba ukhetho oluzayo.
ZANU-PF is going to win massively in Bulawayo. All these people now they've realized that the opposition is not doing anything to them. Like right now, as we are saying, the council which these people voted for them, the councillors and the mayor, they are the ones who are advocating them to go and stay at home, not to work. And they look at what the president has done. Already the president has exceeded what we were expecting he is going to do.
Inengi lithi ZANU-PF ikhanya ifuna ukusebenzisa umumo wokuthola amavoti kukhetho lwalonyaka. Umseri kameya waleli dolobho uCouncillor Mlandu Ncube usola kakhulu okwenzakala koBulawayo.
Lokho okwenzakala edolobheni okungcolisa idolobho into embi sibili ungakhangela abantu bakwenza becatsha ngamabandla ezombusazwe kakhulu basebenzisa ibizo lebandla leZANU-PF. Hlelo zisegcekeni ukuthi esizazenza kusukela ngolwesithathu ezokuklina lezokuhambisa labo kumele beye lapho kulezo ndawo. Sesibanike njalo ithuba lokuthi bevume ukulandela umthetho kungela kuhlukumezana kodwa bengaqhubeka bebengalaleli hayi kuzaba lokuhlukumezana.
Umunye wabaphila ngokuthengisa umnumzana Tapiwa Mubirimi uthi ZANU-PF iqondile ngoba kungela enye indlela abangaphila ngayo.
Sisekela ngoba lapha kusiphilela khona thina. Nje siwansebenzi impilo yami ikhayele khona lapha engithengisela khona khona la. Kuba besincede kakhulu ngoba kula lapha singaqonda khona thina. Ikho lapho esithembe khona khona la. Ana nje abantu abazithengisela sisele okuncane okukhipha ama-R2 ohamba e-toilet. Sinendawo lapho esihamba khona amanzi sacela khona pho bomakhelwane nathi sisebenza labo balama-building khona la.
Unkosikazi Charity Masango layo ophila ngokuthengisa uthi ayisibo abangcolisa idolobho njengalokho okutshiwa ngabekhansilini.
Siphume siye ngaphi into ezinzima kangaka? Asila kudla, asila mali, asila singaphume emgogweni siza kuya ngaphi? Nge-lockdown sapho sasaferwa ngabantwana. Saku-accepta ngoba kungumkhuhlane. Kathi sasoze siphume ngoba kusela lockdown akusela kufanele sisebenze. Thina singcolisa kubuyiphela imota zamabhini ezotwalizi. Kufanele basinike imota ezitwalizi babe city council.
Aliminyananga kakhulu na?
Siminyene ngoba wonke umuntu roduwo. So wonke umuntu ubuya sizominyana kuphela edinga ukuphilisa abantwana.
Umnumzana Khumbe Mabaso esakamiza koBulawayo uthi ibandla leZANU-PF libuye lamaqhinga angesiyo okudinga amavoti ebantwini abahluphekelayo abaphila ngokuthengisa emgwaqweni.
Bazichithela isikhathi besingcolise lidorobho lethu elihle kangaka becabanga ukuthi bazathola amavoti ngama-vendors. Kanti iqiniso sonke siyalazi ukuthi izano PF ngeke yafa yathola amavoti kobulawayo lapho injingazala umuntu. Okungcono nje ukuthi i-city council isebenzisa ama-police ze-RP ukuxotsha laba bantu bokuza laba abasingcolise lidorobho, ngoba ekugcineni lapho kuyagcina kusiba le mikhuhlane eminingi engaqedakali ukuthi ivele ngaphi.
I-council yakobulawayo ithi izaqhubela phambili ithanyela njalo ikhipha abathengisayo ukuze leli dorobho lihlanzeke njalo sebenzisa umthetho ukuvimba ibandla leZANU-PF eselidinga ukugcwalisa abantu abangela mvumo yokuthengisa kobulawayo. Ngemarathi 7 kobulawayo, ikhamera ngeza Jesus Sibanda.
Gambe iqula leZimbabwe elisemhlanganweni wezokuthuthukiswa kwenotho yamazwe oweDavos World Economic Forum kwele Switzerland lizaphenduka lilengise izandla na. Umhlangano lo owenziwa minyaka yonke uqale ngomvulo njalo uzaphela ngolwesihlanu. EleZimbabwe limelwe ngabaphathi ntambo abathi umnumzana Mthuli Ncube owezemali, umnumzana Frederick Shaba ubona ngobudlelwano belizwe lamanyamazwe kunye lomphathi ntambo wezamafekitali unkosikazi Sekayinzenza. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Masimba Kutshera.
Ngumhlangano oqakatheke owamagama ngoba osomabhizimusi bayabekhona, abakhokheli bamanye amazwe bayabekhona bekhangela ukuthi ngalowo mnyaka i-economy izabe ihamba kanjani. Bekhuluma behlaziya uze babona ukuthi i-economy ingahamba kanjani. So iZimbabwe njengoba idinga i-investment kumele babekhona, kodwa ngokubona kwami nxa kuyukuthi asila target esilayo kumbe umuntu okumele siyombona khona ngale, ngokubona njengani ukungasebenzisa imali ngonanzelelo ukuhamba kumhlangano enhle njengaleyo. Kodwa nxa kuyukuthi bakhona sibili bafuna ukuthi bahlangane lathi khona ngale, kungenzakala sibili ukuthi singahamba siyobabona.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala ukuthi eleZimbabwe lingani umhlangano lo aliwuqakathekisi kangako ikakhulu nxa sikhangele amanye amazwe?
Uzobona ukuthi imihlangano enjengaleyo iqeda imali eningi kakhulu njalo njengelizwe elinjengeZimbabwe. Bona njengani nxa kungela sosizakhe esiyothi siye khona, nxa kungela ama-agreements okumele siwasayine khona ngale, akumelanga sibe khona sibili ngoba asila mali eyokuthi senze njalo. Izibhedlela azila mithi khathesi, amandla kagetsi ayasilela, i-industry iphansi. So kubona njengani izimali ebezasebenzisa ukuya khona ngale eDavos kumele zisebenze ukulungisa i-economy yalapha. Kodwa nxa kuyukuthi silolutho sibile okumele siluthengise kwabantu abakhona ngale, kumele siye khona. Kodwa ngokubona kwami khathesi kungancedisa ukuthi sisave imali singayikhona.
Alo-ke ngumnumzana Masimba Kutshera, ingcwethi yecubungula ezenotho, obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi ugatsha lwezemihloliso olweZimsec lulandule imbiko esisabalele enkundleni zokuxhumana ekuthi impumela yemhloliso we-O-Level izacitshwa. Lolu gatsha lubikwa lusithi amalungiselelo okwethula impumelo yemhloliso le asekusibanga esikude. Iphephandaba lobulembu be-inthanethi leZimlife.com lilodaba lokuthi igqwetha elimela owayengunkosikazi kamsekeli kamongameli welizwe uMary Mbayiwa lithi sokumele icala aletheswayo elokuzama ukubulala owayengumkakhe umnumzana Constantino Chiwenga kumele lilahlwe. Igqwetha unkosikazi Beatrice Mthethwa uthi isikhathi sesiside lolu daba lokhe ludluliselwa phambili. Kodwa umtshutshisi umnumzana Feresi Chakanyuka walile lesi sicelo. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Studio 7, Studio 7, salibona ndinjani nga pho, thina siyaphila ngapha. Ngutsunami lona. Siyabonga indaba ezilohlonze, indaba ezilamaqiniso. Mina ngazi ukuthi abantu bakhangelele ukuthi iZANU PF ivume kanjani ukuthi yona yaxebula abantu or esha abantu elizwe lonke jikelele, including emadobo, kuze kuthi nasemureho. Angazi abantu bakho ukuthi iZANU PF lena iyo eyadubula abantu libalele emini kaBha, yadubula abantu eHarare ngalo yanyaka, yaqeda yona leyo iZANU PF yasifoma iCommission, imklante Commission, ukuthi imklante Commission icubungule ukuthi noma izobona ukuthi iyo na iZANU PF edubula abantu nokuthi badubule kanjani. Yabanjwa kodwa benzanga lutho ngakho. Ngeke ivume kodwa indaba yami lapha isekuthinini bakamthwakazi bantu bakithi. Imbali asifundeni kusukela kumbali umzilikazi kamashobani ishobashobe lingangoyise kingakhohlwa ukuthi isizwe sakhe wayesakha ngezizwe kunye lezizwana. Wayengabandlululi umzilikazi, wayengathabaze ezansi abatshonele wayesakha isizwe sakhe ngesizwe lezizwana. Manje angazi ukuthi njengoba abantu sebaphidikezana amashona lamandebele sebayakhandawonye sebathathana bazala ingane mazo kuthi hayi abanye babuyelele abanye bebuyelele, angazi ukuthi lilandela uphi umthwakazi, ngoba umthwakazi kandaba wayeyakha isizwe sakhe ngezizwe lezizwana. Ngiyabonga ngexolisa ukuba mude.
Good morning, livo kanjani ke umthwakazi omuhle ke Studio 7 masakazi bonke salibonani. Ngithintwa ke yile ndoda ke ikhulume ku Studio 7 izolo ikhuluma ngokuthi ke amandebele yithi sine problem kakhulu, amacembu akithi asiwafuni, abantu bakithi asibafuni. Ukhulume kabanzi ke ngomama Makhuphe, ngathinteka kakhulu, ngacabanga ngathi ukuthi noma iproblem ikithi Mthwakazi. Umthwakazi uyathanda ukulandela emuva, umthwakazi uyathanda ukusola kakhulu. Manje sisolana namashona, amashona abambene, amashona avotela iZANU PF, amashona azoyivotela futhi iTCC. Kanti thina sikuphi njengomthwakazi? Vuka Mthwakazi, vuka, vuka Mthwakazi, vuka. Asikhulumeni sisenza Mthwakazi omuhle. Angithi ukuthi abantu bavotela ke amaqembu asesindebeleni kuphela, sivoteleni ke umkhokheli simbonayo ukuthi ke uzathathela izwe leZimbabwe alisuse lapho elikhona, uyihlazo likhona, alise kwenye level lapho sizokhona khona ukuthola imisebenzi lokondla amafamilies wethu. Kodwa ke asekeni ukugcekana nabanye ama-tribes. Mandebele, vukani, vukani Mthwakazi, asibambaneni sibe yinto yodwa, sisapotaneni njengomthwakazi, siyabonga kakhulu.
Sanibonani njalo ku-Studio 7 basakazi nabalaleli kuzo zonke izindawana nje ngena phakathi komnyaka. Ayi, uyazi mangithi ngilalela lana indlela sokubalwa ngakhona i-corona elizweni laseZimbabwe, sokumangaza ngoba angisho ukuthi i-corona kayikho, kodwa indlela sokubalwa ngayo lapho kuthiwa ivelela khona e-South Africa lapho esikhona ayikadunyiswanga le ndlela okudunyiswa ngayo eZimbabwe. Kodwa yona ikhona. Lokho ngikutsho ngoba siyazi ukuthi kuyavota. Ekwini kuyavota eZimbabwe isidunyiswa kangaka nje, sokuyindlela yokuthi kugcine kuthwe lockdown ukwenzela ukuthi kuvoteni laphana. Hawu hawu, sonke siyazi ansithini nxa sekuthiwa nje nanko sokuyehlela lapho emalangeni okuvota lizozwa kuyabe ziqanise yakukhuphuka abantu bengasakwazi ukuyikho ukuze sokuthiwa lockdown. Kuyavotwa kodwa ekuvotweni khona lapho abantu sebe-controller ukuthi livota kanje. Mina vele ngiyibona sokuyindlela leyo ukuthi lana aziqiniseni into le evu corona le eSouth Africa lapho eqhamuke khona asikezwa kukhulunywa kukhulunywa nje kahle ukuthi abantu bangaqali bethuke ukuthi namanje ama mask sengafaka lo sivakela kodwa eZimbabwe hayi sibiselwe ngalendlela yokuthi nje sikhumbule nyakeni and leyo ndlela futhi sihle aba indlela yokuthola ingena njani lapho isilonda sesivuleka la isilonda sesivuneka impedo sokumela ingene phakathi kwesilonda isibolise konke so that nxa sekusondela amalanga okuvota kuphelile licela linanzelele khonapho abantu abadala linanzelele bantu khonapho ukuthi kuyasetshenzwa njani
salibona 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 bondlela zimhlophe bondlela zimhlophe ku studio 7 siyabulisa sibulisa sisegoli kakhulu kakhulu sikhulumela indawo yakithi yamathebelelet thina inzalo yethu ise elupane siyacela ukuthi amalunga abantu bonke abasemandebeleni asupporteni iMRP asupporteni iMRP sifaka amakhansela sifaka amameya sifake noma yini esibona engasiza ukuze sigweme abantu basesishone ukuze bangagcwali kakhulu emathebelelet asivotele lo mkhakha lo ukuze sikwazi ukuthi sivuse sithole lenkosi salokhu umnankosala ukuthi uKing Bulelane engene kodwa ke thina asiloleni amalungelo ethu ukuthi until size sibe lenkosi so siyabonga kakhulu sicela ivotele iMRP imthokazi Republic Party lindlulisele umlayezo lo kakhulu kakhulu wonke uNkamile lodlulisithi Happy New Year kini lonke abasakazeli lapho ko Studio 7 abakithi siyabonga kakhulu mina ngizolela uPane eselimpole eKabela singuNdlovu siyabonga
vukani bantu bakithi vukani vukani bathokazi vukani okhulumayo uBiji engicelayo kini bonke uNkamile inkomo ngicela lidlulisele umlayezo kubantu bakithi abeloko nje besathi ngena mfana omncane ngena mfana omncane kungani kanti abantu bakithi beloku belandela abantu basempumalanga kungani siyanikhuza abantu bakithi sokungathi ningazivusela okungokwenu ngoba manje nivusela amashona ene yini eliyenza ukuthi ne amashona esidelele kuyibanga le sicela liphume entweni zamashona abantu bakithi CCC yini CCC kimi kuyalisiza ngani awuhlakaniphani isizwe esimnyama hlakaniphani isizwe esimnyama le nto le basirhanqile vele kabafuna ukuthi neIndebele libe nombuso ake liphume entweni zabanye abantu lizenzele okungokwenu kambe sibili ungathatha enye indoda ukuthi izolala emzini wakho wena ungekho kusasa maso uzala amahlongandle ukuthi abantwana bakudelela kanti uthethe indoda wayifaka emzini wakho hayi bantu bakuhlakaniphani manje siyalikhuza njalo phumane entweni yamashona
sanibonani sanibonani mahlabezulu balaleli konke nabasakazi beStudio 7 umhlaba wonke jikelele ye hayi okhulumayo lapha lishagwada elikhulu esigabeni sakusu kwelase Plumtree ukhanyani Ncube ye yazi ngizindoda lapha ezinye enye ezibiza ukuthi yona ingundebele ingazi ukuthi ungundebele ubani nje ubundebele bebaningi kangaka egxeka abantu abasola obelieve gawule nabochuma nabomalanga inkomo and so forth ethi benza kabi cha abenzi kabi ndoda yakithi laba bantu basuke besola lento eyiyo eyabe ikhulunywa ngoba okukhulunywayo kungena ezindlebeni bese kuyazwakala umuntu bese yabona ukuthi hayi lento inhle noma ayinhle so mayinganihlanga bazayigxeka so ngokunjalo akusibona abalenza iphutha akusiphutha lelo so kufanele vele bagxeke izinto eziyabe zitshelwa abantu eziyabe zingasizo eziright angibonge amen kuleyo ndawo
lawo ke bekungamazwi enulina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ukwezemelika, inhlelo zokuthuthukisa ilizwe lemelika zizadonsa nzima kulandela ukukhokhela idale le The House osekusenziwa ngabebandla lama Republicans. Umongameli Joe Biden wenelisa ukufeza inhlelo zakhe ngoba ibandla lakhe elama Democrats lalikhokhela amadale womabili ele The House lele Senate. Kodwa ngemva kokhetho lukalwezi ama Democrats asesikhokhela idale le-Senate kuphela. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lolandela izombusazo welemelika umnumzana Raphael Mthombeni.
Nxa sikhangela ngomnotho wemelika, ungumnotho okhanya ngathi ungumnotho ovukileyo, ikakhulu nxa sikhuluma ngegcikwana le-corona kuze fika khathesi. Ngoba lezakhumbula ukuthi ngegcikwane le-corona lika 2020 kwama yonke into eyenza i-economy ibe i-economy yema yathi nsiri. So ke kuthe kungena ke uBiden waqala ngento eyayihlupha ukuthi khona abantu bahlatshwe amajekiseni ukwenzela ukuthi nxa sebehlatshiwe banelise ukuya emsebenzini. Bahlatshwa kwama-million zona lana owakhumbulayo pha. Kwenza ukuthi ngenxa yokuhlatshwa kwabantu kube ngcono ukwesaba, kube ngcono ukuhlangana kwabantu, kube ngcono ukuqala lokuvulwa kwezikolo lama companies. Yikho ke i-economy ibiloko intsheza ke khonapho kusukela khonapho kuze kube namhla. Mbona ngathi into eyaphambanisa i-economy ye-America yimpile e-Russia le-Ukraine. Ngoba leyo mpi ihlasele umhlaba wonke, inyikinyise umhlaba wonke ukuthi lakhona lapha eMelika kuyithintile kakhulu nxa ukhangela intengo yezinto yakhwela. Intengo yezinto yakhwela umhlaba wonke. I-petrol lapha yaba yiye esemqoka. Angithi kungakhwela i-petrol ukukhwela yonke into, ngakhwela idiesel ukukhwela yonke into. Yikho kwenzakalayo lapho. Kodwa ke nxa ukhangela ilokhu intsheza nje ayikangeni ku-recession, iphakathi laphakathi nje. Njalo kuyakhanya abantu bayaqhatshwa kakhulu ngoba indawo eziningi ziswela abantu bokusebenza. Ngiyaze nje ngikhumbule ukuthi ngabe abantu bonke laba abangasebenziyo abeZimbabwe, umuntu abalayitshe abalethe lapha bavuke besebenze ekuseni, bonke abantu bona labo bangasebenza ama-million zonke lawo, ngoba lapha kusweleka abantu bokusebenza umsebenzi ukhona.
Yena umongameli Joe Biden umbona elokhu engumuntu oyenelisayo na ukuvuselela umnotho welizwe lemelika?
Nxa singakhangela ngayo umongameli okwakhathesi wenza kuhle kakhulu. Ngingazi nje uma sekungene ama-Republicans ukuthi athathe i-house ngapha ngaphansi, ukuthi sebezamqobotsha ezintweni zakhe abefisa ukuthi azenze, ngoba bona sebeyi-majority ukuthi angaproposa lokhu, bathi hayi, athi lokhana bathi hayi njengalokhu. Kodwa ke ungcono ngoba i-Senate ilokhu ikhona kuye ukuthi imithetho lequnywa ngaphansi elethwa phezulu, iphezulu lizafika lihlolisise engxenye eminye yakhona liyale licubungule njengalokhu.
Lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala esigabeni se-Ohio ngapha kwelemelika. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje, ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Amalunga ebandla le-CCC abothwe uqolo. Ngiyaphinda njalo, ke sikhangele lezo ngezayizolo. Sikhangele zalamhlanje, amagqwetha kwele-South Africa athi ukuvimba abantwana bokuza abalabazali abangela maphepha okuhlala kulelo lizwe ngokusemthethweni ukuthi baye esikolo akukho emthethweni.
kuqhamuka ufuthelana phakathi kwebandla lezano PF lekansili yakobulawayo kubangwa indawo yokuthengisela impahla imibhida lokunye. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.